Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 kuMfumfu 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izisebenzi leziphatha amandla zikahulumende zifole zisuke emahofisini awemunumutapa eHarare zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare zitshengisela ukukhonana kwazo ngezijeziso ezibikwa zafakelwa ele Zimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
Yes, unfortunately, Hamas is still calling for the elimination of the state of Israel. This is not a peaceful.
Abe ofisi yomeliwe Israel eZimbabwe basole kakhulu okwenziwa ngabeqembu ele Hamas empini labo bekuchaza njengesihluku esiphindiweyo. UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhuphuka kwentengo yamandla kagetsi okuqala lamuhla ngamasenti amabili kukilowatt ngayinye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi leziphatha amandla zikahulumende zifole zisuke emahofisini awemunumutapa eHarare zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square zitshengisela ukukhonana kwazo ngezijeziso ezibikwa zafakelwa ele Zimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga utshele lumbuthano ukuthi ele Zimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni edlula ikhulu amadola eMelika i-$100 billion ngenxa yezitsheziso zomnotho lezi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eZimbabwe, ngakho ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu, lelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lo unkosikazi Sekai Kadande uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe, sebethwele nzima and sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe, abantu mjikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzile okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungave wakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi mthwakazi sethwelensi.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanctions. sina sithi hayi ama sanctions amelanga abe khona ngoba sina sesizaqedisa isikolo lapha sina sifuba le msebenzi yabe isibhadala sifuba le lama business ethu abe isibhadala kahle kodwa ninxa ama sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama business aphumelelayo ngoba ama sanctions akhona but singa kutshelwa ama sanctions lawa siyaphumelela kanye
kodwa incitshi kwezomnotho esebenza lenhlanganiso ye Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Godfrey Mlotshwa uthi ukumele uchiwe ngalo hulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo hatch izijeziso
singakhangela umkhono emwedu sudabukile singathi informal economy kulabo golide kulabo lithium kulento ezinjalo kulamanye amazwe njengabo Cuba athola ama sanctions abangelaludo so mina gimi singathi silama sanctions kodwa abanye abantu bamba besiyodengisa igold labo bani bethengisela uzibani bani kubo Dubai yikhonsidi indaba yama sanctions kayicacanga
kini lokho kusekelwe ngumsekelo wesikhulumeli se Citizens Coalition for Change umnumzana Gift osalosiziva
Zimbabwe ibulewe corruption and corruption is the greatest sanction against the people of Zimbabwe yo into esibulale umkhonomi welizwe ngenxa yokubana ke imali yatshotshwa laba abacollected to ZANU-PF babavunyelwe ukubana ke bebenefite kuma-resources eZimbabwe mwaka elilithia iyakhitshe eZimbabwe okungekho emthethweni kodwa umhlaba wonke kade susiya kumabhanki thina we are the biggest producer welithium e-Africa fanele ukuthi ngabe ama-Zimbabweans kade sibaphile impilo engcono ngabe kule mithi esibhedlela ngabe imigoqela amapotholo ngabe izinduna labo bonke ke abasemaphandleni ngabe bayabenefita
ukusenjalo abasekeli bebandla leZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele South Africa ePretoria bejengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwe leZimbabwe zesulwe ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi leAfrika oweSADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwe leZimbabwe abenhlanganiso zomanyano oweSADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eleZimbabwe zesulwe ekunanzeni usuku lolu olweSADC Anti-Sanctions Day umgcini sihlalo oweAfrican Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo weSADC umongameli João Lourenço wele Angola esokuthi lezi jeziso zesulwe izigodlo zabameli beMelika Bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abe ofisi yomeli weIsrael eZimbabwe basole kakhulu okwenziwa ngabeqembu eleHamas empini labo bekuchaza njengesihluku esiphindiweyo ukwedlula okwenziwa ngabamanye amaqembu abizwa eMelika ukuthi ngawama-terrorist agoqela o-ISIS bekhuthaza abeHamas ukuthi babeke phansi izikhali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngummeli weIsrael emazweni abalisa iZimbabwe, Zambia leBotswana, unkosikazi Ofra Fari, emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom. Unkosikazi Fari uthi ilizwe lakhe galilwisani labePalestine, kodwa leqembu eleHamas elibizwa ngabeMelika ukuthi ngamalwecacha awesiMuslim awedlulisa amalawulo.
Yes, unfortunately, Hamas is still calling for the elimination of the state of Israel. This is not a peaceful.
Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sehofisi yomeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Lawrence Socha, laye osole okwenziwa ngabe Hamas kwele Israel.
The United States unequivocally condemns all terrorism and stressed the United States' firm commitment to upholding the law of war to include important protections for civilians.
Thina njenge United States siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo njalo siyachizelela kwezokulondolozwa kwemithetho yezempi.
Kodwa omele iPalestine kwele Zimbabwe umnumzana Tamra Al-Masiri uthi okwenziwa ngele Israel ngumbhuqazwe oluqondiswe ebantwini belizwe lakhe abangahlomanga okumele kumiswe ngabamazwe omhlaba.
they want actually to increase our disaster and our suffering.
Bafuna ukuqhubekisela phambili udubeka kwethu.
Isikhulumeli sehofisi yabogaja lwezobudlelwano lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Livid Mugejo, uthi ele Zimbabwe likhuthaza ukukhulumisana kwamazwe omabili ukuqeda impi.
We don't support the current war currently going on, but we support dialogue. Zimbabwe is for dialogue. This issue can be resolved through dialogue.
Kasi isekeli thina impi ekhona, sikhuthaza ukukhulumisana. Ele Zimbabwe likhuthaza ukukhulumisana ngoba lolu daba lungaqedwa ukukhulumisana.
UThabani Dube oyintatheli zindaba njalo elikholwa lesi Islam uthi impi phakathi kweIsrael lePalestine ngeyokubangisana umhlabathi.
IHamas aso terrorist group ngamaPalestinians alweli lizwe labo ukuthi ba defend iland yabo, ba defend ama rights abo from Israel, ngoba sonke siyakwazi ukuthi Israel by 1948 yayingekho, abantu abalethwayo ePalestine and then baqalisa ukuthatha ilizwe labantu laba. So ukulwela ilungelo lakho aso terrorism.
Kodwa umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church in Zimbabwe uthi akamangaliswa ngokwenzakalayo ngoba kuvele kukhona laseBhayibhelini ukuthi kuzaba lempi ezinje. Abe-ofisi yommeli wakwele-Israel kuleli bathi okwenzakalayo kwabangelwa yikuhlasela kwezigebengu zeHamas elizweni labo mhlaka 7 kuyona le inyanga kaMfumfu, zabulala ngesihluku abantukazana abedlula inkulungwane 1400, iningi kungabesifazane asebekhulile labantwana, njalo lathumba abafika amakhulu amabili 200. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhuphuka kwentengo yamagetsi okuqala namuhla. Inkampani eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yethule umbiko wokukhuphula intengo yamandla kagetsi ngamasenti amabili kukilowatt inyanga yinye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwamukelwe ngendlela ezichiyeneyo ngabaningi. Osomabhizimisi besithi lokhu kutsho ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke esebenzisa ugetsi. Umnumzana Thembelani Dube, unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ukuqonga kwentengo yamagetsi kuletha ukuthwala nzima kuZulu.
Ukukhwela kwentengo kagetsi kutsho ukuthi izakhamizi eziningi seziza kwehluleka ukuthi zisebenzise ugetsi, njengoba kathi zivele zithwele nzima. Khonokho sokuzabangela ukuthi abaningi bahlala isikhathi eside beseminyameni kumbe besebenzisa amakhandlela, abanye njalo besiba yilaba esibabona besiyadinga inkuni, okubangela esingathi khona ikugugudeka kwasendle. Kuza kuthi-ke amabhizimisi bagcina bekhweza intengo.
Umnumzana Mkhokheli Nyathi ongusomabhizimusi uthi ukukhuphuka kwentengo yamagetsi kutsho ukuthi le mpahla zokuthengwa lazo zizakhuphuka ngoba ngeke bathwale umthwalo lowo bebodwa, kodwa bazadlulisela phambili kubathengi.
I-effect yakhona akufanelanga isalele kumuntu olebusiness kuphela, izafanele ibe yi-shared cost. Ngakho-ke i-cost yakhona yiyo esizayiqhubezela phambili kulaba abasupportayo ama-customers. Okungangokuthi i-economy zonke izinto zizakhuphuka intengo yazo kusiyafika isikhathi esizayo, sizabe sesibona ama-price kumbe intengo isiya ikhuphuka.
Ikampani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, iZETDC, ichaze ukuba intengo abantu abakade bethenga ngayo ugetsi yamasenti alitshumi, i-10 cents, kukilowatt ibingeneli ukuba bakhangele zonke indleko ezikhona nxa kuphekwa ugetsi. Kungakho bethethe inyathelo lokwengeza ngamasenti amabili kukilowatt ukuze ibe ngamasenti alitshumi lambili kukilowatt. Ibike njalo ukuba intengo entsha izaphathisa ekuthuthukiseni kokusebenza kwabo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Amalunga edalele parlamente lakwele Melika awebandla lama Republicans asedinga ukuthi umnumzana Mike Johnson avotelwe ukuba ngosomlomo waleli dale. UJohnson lilunga lesine ukuzanywa ukuthi avotelwe ukuthatha isikhundla esachiywa ngumnumzana Kevin McCarthy osuswe ekuqaliseni kwena linyanga ngama Republicans esithi akasela themba laye. Umongameli Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden bemukele esigodlweni sabo ese-White House inhloko kahulumende wele Australia umnumzana Anthony Albanese. Lokhu ngokuqala ukuthi umnumzana Albanese ethekelele eMelika ngemva kokukhethwa kwakhe kulesi sikhundla ngenhloso yokuzokhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Kuhlangothi lwenzalo eZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana John McKay Malava okunhlanganiso yabafunda esikolweni seSt Joseph eSt Joseph X Students Association St Jessa ohlala kwele Bhilitane. Inhlanganiso le iphathisa izifundi zesikolo seJoshua Mqabuko Nkomo esasaziwa ngokuthi yiSt Joseph kudala esisematobo eMathabeleland South ngengwalo zokubala, ulwazi lwemisebenzi kanye lemitshina yamakhompyutha.
Mina e-UK ngenza i-electronic engineering, kuyikuthi from eZimbabwe vele ngangile-background of working ku-aircraft industry. Ngangisebenze ku-Air Force of Zimbabwe. And then ngasengishiyeka ngeza ngapha ngabe ngenza i-degree in electronic engineering. Umsebenzi engiwenzayo lapha kodwa ngiyahlanganisa. Ma uhambile usemazweni abanye abantu, kumele uwazi ukuthi khona ma ufuna ukuthi wenze certain things, kumele uhlanganise imisebenzi ungalindi okuyi-one phela okupha khonoko. So sometimes ngenza i-support work. Ngibambe kiyo sibili ngisebenze nakhona.
Sibuyele ekhaya ngale. Ngibona kule nhlelo ezithiyeneyo elike lazibambabamba laphana. Inhlelo lezi liyenza ziphi?
Inhlelo engizenzayo ekhaya engivolvisizwe kakhulu i-community development projects. Ngibuye futhi ngisize labantwana abanye at university levels or at primary and secondary school levels ababe belothando lokufunda. Mbuye futhi ngisebenze kwezinye inhlelo zokwakha noma izikolo ezokuphathise kulungiseni izibhedlela ukuzakha whichever way we get things. Nalaphana ngesikhathi kutshaya i-COVID ngaba involved kakhulu le group yami enza ukuthi ngigxilekiwe kancane lapha ni-St Jeff. Saba involved ekuthini uku-raise i-awareness kanti ba-understand ukuthi i-COVID kuyini. Sabuya sa-trainer abantu at village levels, baphiwa ngama-resources okusebenza on the ground.
Inhlanganiso le ithiwani ibizo layo?
Kuthiwa yi-St Jessa, St Joseph's X Students Association. Sayiqala singabantu abafunde eSt Joseph's, iSt Joseph's Primary School, the Secondary School. Kumanje Secondary School sibizwa ngokuthi iMqabuko High. iseSt Joseph's eKezi. Yikho engafunda khona. So sadecide ukuthi sibe le organization eza represent isikolo, sitholele abantwana amabhuku, sibanikeze le advice on i-career guidance and things like that. In the process kwacina sokusibeka endaweni eziningi ukuthi sesingena la ku-community sesisebenza silungisa noma isibhedlela noma yini saze sagebha nomgodi ukuthi abantu in the community benze community projects abazaklina kiwo ukuthi bathi improve ama-facilities abo, ama-institutions afana lesibhedlela lesikolo lani.
Kuyini osekwenziwe inhlanganiso le okubambekayo?
Njengasesikolo khona lasesibhedlela ayisenza imisebenzi ebonakeleyo. Sisaye sadonate ama-computers ku-primary school, la ku-secondary sabathengela amabhuku. I think sisathenga from form 1 to form 3. Okwakhathesi besalwisana laka-form 4 ukuthi sitholele abantwana amabhuku to complement whatever they have from the ministry. I-problem esilayo-ke ukuthi kusuka kungabi probably le engathi kulondoloza lawo ma-resources esuke siwaphile, kodwa besisizamile for sure ukuthi sithi supply the school with amabhuku abawafunayo njengama ex students
kulabo abaphuma elizweni leZimbabwe kanye lalabo abazama ukuthi baphathise labo bese Zimbabwe ungaba lenkuthazo ethini kimi
inkuthazo endlayo kubantu abaku diaspora kakhulu ithi yona asikhumbuleni lapho esasuka khona omunye lomunye umuntu lalapha asuka khona sithi for example isikolo noma isibhedlela noma sithi lidamu noma yini akhule ethola usizo yikho lokho kuyizo sinaka ukuthi lezo zinto kathi zikazisela maintenance and people in the country are struggling with the economic difficulties that they are facing asikhumbuleni ukuthi singafaka okungakanani thina akukhethelekile kuncane kukhulu okuncane okufakayo lapho wasuka khona ncedisa bona abantu abasekhaya kulusizo kakhulu ngithi kibo futhi bona labo abasekhaya ma ngabe lincediswa ngabantu abaku diaspora respect what they bring akube ngeko community kungabi ngokomuntu ukuthi umuntu sezibonela ukuthi nanti ithuba lami ukuthi ngisithathele njalo kumele bona babe yibo ama active leaders bona abantu abaku ground because it won't happen ukuthi umuntu ophandle kwelizwe njengani ayekhokhele inhlangano esekhaya
Lo ube ngumnumzana John McKay Malaba okunhlanganiso ye St Joseph Ex Students Association ohlala kwele Bilitane. Ikansili yakobulawayo ibika ukuba umkhuhlano wesihudo obuhlasele izakhamizi zakobulawayo siphelile kodwa izakhamizi zikhuthazwa ukuthi ziqhubekele phambili zilandela ukuhlanzeka.
Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo bekulabantu abathathu ababanjwe bele cholera kulo yedwa ocatshangelwa ukuba ubulewe yiyo. Bekusahlolisiswa ukuba kuyini imbangela yokulahlekelwa impilo yesakhamizi sakobulawayo. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, ulandisa ngokwehla kwenani labantu ababulawa yisihudo.
Ngokwemvike ezimbili ezintathu lezi ezedlulileyo. Hatshi sesehlile ikhosithele ukuqhamuka kwaleso sihudo so sekwehle ekliniki akusekho the outbreak is over in Mabwepwe akutsho ke ukuthi ayizukuphenduka leso sihudo asizukuphenduka ngoba siyazi nxa ukutshapha lokho kusekhona singaba khona leso sihudo siyakwazi futhi ukuthi kule cholera elizweni lonke
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakobulawayo, uthi izakhamuzi zikazikhangele abantwana ngoba kuyibo abangajayelanga ukulandela ukuhlanzeka okwehlisa amathuba okumemethekisa isihudo.
Vele sikhangelelani lokuthi khona akulamanzi ematap, amanzi aclean, amanzi avela kucouncil. Kuke kuba le ndawo nesikhathi sile amaviki amabili adlule amanzi bengekho endaweni eziningi so... Nakhonoko nje cholera siyesaba ukuthi khona ingahlasela abantu njalo sinanzelela abantwana yibo bangani abananzelela isikhathi esineke thina abantu abadala siyakhuthaza ukuthi abantu bakhangele indaba zokuhlanzeka sabe lokhu sitshelana labo ekliniki nje nxa sithe sanenzelela njengezakhamizi ukuthi khona sicabangele ukuthi kule nto enje imikhuhlane enje
udokotela Edwin Sibanda umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo Uthi uhlangothi olukhangela ngokumemetheka kwemikhuhlane yedolobheni luhlaziya lokhu ngokubhoda emaklinika lukhangelisisa ngezigulane eziyethekelele lapho. Uthi ke kulenani elithile eliphezulu abalifakayo elithi nxa lingadlulwa kubikwe ukuba sekulokumemetheka kwemikhuhlane. Kube lenani njalo eliphansi elithi nxa lingasafinyelelekanga kubikwa ukuba umkhuhlane obumemethekile. Kawusekho. Ngokunjalo, kumaviki amabili adluleyo, amanani abephansi kakhulu emagwegwe okwenze ukuba bafike kusinqumo sokuthi umkhuhlane wesihudo sowedlule. Kodwa uqonqosele ukuba lokhu akutsho ukuthi isihudo ngeke siphenduke futhi ngoba uhlupho lwamanzi lokhe lukhona njalo uzulu lokhe engalandeli ngokugcweleyo indlela zokuhlanzeka. Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka, ikhansili yakobulawayo inanzelele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yisihudo abedlula kumakhulu amabili lasithupha i-206 iningi lingabahlali bephumula kwaphoqa idolobho ukuba lithi sekuqhamuke isihudo. Kunyaka kaNtulikazi kwakube lenani labantu abalikhulu lamachumi ayisichiyagalombili lengxenye i-185 abantu ababeficakala bebulawa yisihudo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abaya kwele Botswana besiyadinga ukuziphilisa bathi akulula elizweni lelo ngesikhathi amathuba omsebenzi engatholakali. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ubunzima obudalwe kungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe lapho amathuba emsebenzi asenciphile sokudala ukuthi abantu baqhubeke bephuma elizweni ngobuningi besiyadinga ukungabaphilisa amazweni amakhelwane afana leBotswana kanye leSouth Africa. Noma nje besuka ekhaya belethemba lempilo engcono, abeZimbabwe bathi akulula kwamanye amazwe imisebenzi ingasatholakali lula. Iningi ikakhulu elingena elizweni ungekho emthethweni liyiphila imisetshanzanyana ama-peace jobs. Liqeda insuku lifole elangeni lethemba lokuthi kuzaba lontshintsho. Imsebenzi le igoqela kakhulu ukusebenza ezindlini, emaplazini kanye lakumabhizimusi afana lawokwakha. Umnumzana Given Ndlovu ohlala emzini weMogotsane ngaphandle nje kwedolobho leHabron uthi kunzima esitaladeni osebenza ukuthi acabange emuva.
Hey, hayi impilo inzima ekutshana lapha, akubambeki sibili le msebenzi yakhona esatholakali kulezi nsuku. Womile ama first days lana bekungcono akatesi sokuhle kwaoma wesi silo ngama piece job wonkona kuno ku sokutholakala nzima ngoba laba lapha abotshana labo vele sibekhangelele kikho kono kwama piece job wonkona. So impila koni isinzima lokho iwomisi yaphambili silo ukuthi sese siplan ukubuyela emuva ekhaya siyezama impilo entsha ekhaya ngoba lapha kupheleke lapha kono ukuthi uthole ukudlala ukuthi ubhadale irent. Kunzima we kusi isikhathi ugcina useqisa izinyawo ungabhadelanga le rent yakhona. Hey,
uNdlovu wabuya kule Botswana ngo-2010 lapho athi wakungcono uma uqathaniswa la khathesi. Omunye njalo umnumzana Gilbert Ndlovu ohlala eHabron uthi yena usebophe umqondo wokuthi azibuyelele ekhaya ayezama ukuziphilisa khona.
Hayi nabafowethu, mina ngicabanga ukuzibuyelela ekhaya sibili ngoba impilo yalapha inzima. Akuphileki le ndawo leyo, irenti, ukudla, hayi kuzima sibili, imisebenzi ayisekho. Akusela ukuthi singasurvive ngani, sicabanga ukuthi sizivelele ekhaya, siziphilele ekhaya ngoba senze mbona le mpilo ekhaya ingcono ngoba lapha ndakukutshona ngingadlanga. Khuluma soyinje inyanga sisiyaphela uma sithanda ufuna imali, imali yangikhona iyala, akula mali, into zomile impela.
Kwabaphila bengelangingwalo zokubavumela ukusebenza lokuhlala kwele Botswana bathi kusuke kube nzima amandla oba begijinswa abomthetho uma besithi bayafula esitaladeni ukuyadinga umsebenzi. Umnumzana Mluleki Bhebhe ngomunye wabadabuka eZimbabwe abachasisa kabanzi ngenhlupho ababhekana lazo.
Bheka abantu bakithi esizweni sakithi abalapha kwele Botswana silohlupho olukhulu kakhulu, abantu bayahlupheka. Noma libabona kwele ndawo ayisikho ukuthi baphila kahle, bahlupheka. Iningi labo sibabona sebebulalana, bagwazana, abantu besifazana babecina bethengisa ngokomzimba ngenxa yokuswela imisebenzi. Abanye bazuza imisebenzi kwesikhathi abanye kababhadalwa, abanye ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwenale ndawo. So kuluhlupho olukhulu kakhulu esibhekana lalo ukuthi abantu bakithi bahlupheka okuphezu kwamandla, kuthiwa sokuvela izingozi.
Ongomunye wabadala abakhanyela kakhulu umphakathi wabantu bekhaya eHabron lemizini eseduze, umnumzana Titus Nxumalo uthi kubazwisa ubuhlungu abakubonayo ngabantu bekhaya.
Abanye babuya bebancane kakhulu okusizisa ubuhlungu, bathi befika lapha bahlukuluzeka imisebenzi bengayitholi. Loba ngaze awuthole umsebenzi omunye mhlawumbe asebenze, nxa uphele namuhla kufana lokuthi kuphele yonke into, kaselaludo. Abanye njalo bayakhahlamezeka bayiswele imisebenzi, bazame abelokhu ethemba mhlawumbe seswelele imali yokubuyela ekhaya ukuthi angabuyela njani ekhaya, kanti vela angabuyela ekhaya uzafika enzeni. Akhathazeke kumntwana. Abantwana abanjalo sibabona lapha sebesiba yingozi futhi ekuthini bona bodwa bangaxabana abazali, njengalibona abantu abethu babulalana bodwa khathesi emazweni.
Unquma lothi uqakathekile ukuthi abadala ekhaya behlale bekukhulumisana labantwana abangaphandle kwelizwe bakwazi ukuthi baphila njani.
Abantwana abazali khulumisanani labo, nxa ulefoni yakho usekhaya hlalahlala ukhulumisane laye, kumbe ngeWhatsApp ufaka amagama umduduze umkhuthaze, libakhulisa abantwana ngamagama ukwenzela ukuthi bangaze bahlukumezeka bagcine besenza izinto ezingayisizo besemazweni angaso wakwabo. Sicela ke wonke ama-stakeholders abe involved ekuzameni ukuchasa abantwana ngemfundiso.
Iningi elingelamaphepha abafinyeleli inhlelo ezifana lokulolo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.